ngapha umkhuhlane usuwehlile kakhulu abantu sebezihambela phandle noma nje lokhu ebesithi kumele sigqoke ama-mask ukuze siphume phandle but abantu sebezinesilawa sevulile nje sokusela izikolo nje kuphela
sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe-racism abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le-coronavirus kungakuliqiniso yini lokho
yes sizwe kumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abaningi bona bathi isizathu abayenza njalo yikuthi abantu abaningi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo njalo futhi abanyeke bahambe ezibhedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo so benzela njalo ukuthi babakhiphe kodwa naye sibone ngane ndlela yangikhona ayelabuntu phakathi njalo futhi lokuthi bakuthatha ngapho ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi kuvelela ngapho indawo into yangkhona kayicace nje kuphela sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusana kodwa naye abakwenza yakulunganga
lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu kuliqiniso yini
yebo batho njalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba-hamba phandle lapho
kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle sebezenzela abakufunayo phandle noma nje wonke umuntu kumele agqoke imask nje abantu sebezihambela phandle